Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Mpalakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuqhamuke olunye uhlobo legciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa.
Lo umkhuhlani we coronavirus obuthukileyo uyamemetheka lula kulaloka duvela khona.
Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu PF lele PF Zapu Unity Day. Lokhu luqhathekile na lelilanga.
Lilanga elalile injongo enhle kakhulu liqhakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabo konyongolo nkomo esayina unity accord ngoba yebona umbhuqazo siqede abantu emathebelelendi.
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle.
Amalungiselelo eExtraordinary Congress ahamba kuhle asesezingeni ke eliphambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwena pha emsakazweni we Studio 7. Sokuqhamuke olunye uhlobo lwegciwane le coronavirus elilobukhali kwele Bhilitani lase South Africa. Lokhu sokubangele ukuthi amanye amazwe yagoqela ele Germany le Switzerland avimbe abasuka kumbe ukuya kwele Bhilitani. Lokhu sokudale ukuxokozela kwele Bhilitani abantu bethenga ukudla lokunye okokusebenzisa ngobuningi ezitolo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lo umkhuhlane wecoronavirus uguqukile ngesimo sawo. Uguqukile ngesimo sawo kutsho ukuthi lo umkhuhlane wecoronavirus obuqukileyo uyamemetheka lula kulaloka duvela khona. Kodwa ngokunjalo iUnited Kingdom lama scientist kaka uqedisisi kahle baloko besawucubungula lo umkhuhlane wecoronavirus oguqukayo ngokumemetheka. Kodwa bathathe amanyathelo masinyani ukuthi bebikele umhlaba ukuthi sebenanzelele ukuthi coronavirus leyi isiguquka ngezinye indlela. Kodwa vele kuvamile ukuthi umkhuhlane wevirus uguquke usiya ngokuya ngokuya njoba lakho sikuzwile nje ukuthi eSouth Africa lakho ukhona osuguqukile. Yikho iUnited Kingdom ithathe isinqumo sokuthi befake izinto egcekeni betshele umhlaba ukuthi hayi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane uyaguquka. Kodwa nje abantu ngokuphila kwabo baziphilela nje bonke, asiboni abantu sebethwele nzima sebegijima begcwala indawo yonke. Hachi kuloke nje kufanana nje le corona nalesi vele siyazi.
Njengoba sisizwa ukubana amanye amazwe awe Europe atsesithi wona awasafuni abantu abavela khona ngapho kwele Bhilitani ukuthi bavakatshe, ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngalokhu njalo umumo unjani?
Amazwe ye-Europe aqale ebusuku lobudlulileyo ukufaka isinqumo sokuthi abantu abavela kwele United Kingdom bengasavakatsheli emazweni ase-Europe. Indizamchina bazivala ukuthi zifike emazweni abo. Lokhu kuyenzwe ngamazwe anjengeFrance, iNetherlands, iGermany, oBulgaria, Ireland, Italy, lamanye nje sokumemetheke kwagcwala iEurope yonke lamazwe angamachumi amane umhlaba wonke labo India, labo Russia. Lokhu kwenza ukuthi njengoba ilizwe leUnited Kingdom lisihlenge esizimele sodwa kodwa lidlelana leEurope yonke jikelele, sesivalelwe izimota lezi zithwala ukudla zivalelwe lapha emaborder, labantu bavalelwe emaborder, ukudla okumele kungene United Kingdom kuvalelwe emaborder eFrance. Lokhu ke sokwenza ukuthi abantu bekhathazeke kakhulu ngoba njengoba kuyisikhathi seKhisimusi ukudla kade kukhangelelwe ukuthi kubuye kuvelelwa kwamanye amazwe njengoba abantu bethengiselana nje sokuvalelwe emaborder. Lokhu sokwenze abantu lapha eUnited Kingdom sebehamba ezitolo sebezama ukuthenga ukudla ngokujaha langokuphanga becabanga ukuthi ukudla kuzaphela. Kodwa umongameli walapha uBoris Johnson labanye abaphatha intambo bathe hatshi ukudla kuzenela abantu bonke.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Kulabafika phose ikhulu 97 abatholakale belegciwane lecoronavirus ngemva kokuhlolwa. Iningi lalabo abatholakale belegciwane abangama-50 bengabe Harare, kulandele abakubulawayo abalichumi lasithupha 16. Asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 selokhu waqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili lambili 322.
Yebo, mthwakazi omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Njengoba sekuyisikhathi seKhisimusi, namhla kuhlelo salibazisa ngokulidlalela umculo, siphinde silethulele ingxoxo labahlabeleli abasakhulayo abadumileyo abagoqela umhlabeleli osacathulayo ubekezela. Sizalinika njalo ithuba lokubingelela isihlobo labangani libafisela iKhisimusi elichukela. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Namuhla likhefu le-Unity Day. Leli langa linanza umanyano webandla leZanu lele PF Zapu. Abasayina lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987 ngumnumzana Robert Mugabe lomnumzana Joshua Nkomo asebatshonayo, okutsho ukuthi emthethweni isivumelwano sabo asisasebenzi. Sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga le-Unity Day leli lika-22 December lilanga elalile njongo enhle kakhulu, liqakathekile ikakhulu sikhangele ubaba uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo esayina Unity Accord ngoba yebona umbhuqazo usuqede abantu eMathebeleland. So kwaba kusayina lesivumelwano ukuthi kuncede abantu bangapheli beqedwa uhulumende weZanu eyayikhokhelwa umgabe ngaleso sikhathi. Yikho ke kumele ke kube lilanga eliqakathekileyo kusiya ngokuthi khonokho kwavunyelwa nayo le njongo eyenza ukuthi kube le Unity Accord iyalandelwa na, iyafezeka na, bayayifeza na, bayathanda ukuthi kufezeke na okwavunyelwa nayo ku-Unity Accord naleka 22 December. Lilanga ke bekumele libe liqakathekile kakhulu.
Ungasitshela ukuthi ukuze uZulu amukele khonokho okuthiwo ngabe Zanu PF labanye abezaphu ukuthi kubanjweni, kumele kwenziweni?
Ukubanjwana okumele kube khona, okumele kulethwe lilanga lona lele lika 22 December ele Unity, kubanjana kokuthi amathuba akhona ehlangothini lwangapha emandebeleni eMathebeleland kunye leMidlands, kube lamathuba ukuthi izizalwane labahlali bakhona bathole amathuba okuqala, hatshi i-tribal imperialism esiyiboni senzakala ukuthi imisebenzi iyathathwa ngabantu abavela kwezinye indawo bethathela abantu ke abeMathebeleland labeMidlands, abantu abahlupheka kakhulu e-ground abaqedwa ngumbhuqazwe izigaba zabo zasalele emuva kakhulu kwezentuthuko. Kumele kube le-affirmation action eyenziwayo kukhangelwe izigaba esingathi thina kwakulombhuqazwe khona kule ground khona abantu abahlukuluza bahlupheka khona ingqubela phambili yabuyela emuva sikhangelele ukuthi ke bathole imisebenzi ezindaweni zabo abantu abavela kulezo zigaba sikhangelele ukuthi le development imgwaqo lungiswe kwakhiwe ama factory ama industry kodwa sikubona kusenzakala enalama industry amalutshwana ngabe sele elizweni siwabona ethutha ethwalwa esiwa eHarare abantu bemathebheleland labantu benkabazwe beqhubeka behlupheka okungangokuthi ke kuphikisana ke le njongo yayo iUnity Day le yasayinwa ngubaba uJoshua Nkomo ekhangele ukuthi incedise abantu abavela kulo umhlubulo abasebehlukuluzwe baqedwa umbhuqazwe kamgabe ke lebandla lakhe lezano PF
kungangena omunye uhulumende ubona ungani ilanga leli lingaphathwa njani nqa uhulumende wakhona engasowezaphu kumbe owezani
ye abanye uhulumende angeke ngisho ukuthi bangaliphatha njani kodwa ke uhulumende endleqiniso ukuthi ilanga leli ke uzalihlonipha libambe ngendlela esesiqongweni indlela ephakemeyo ngohulumende ke we-MDC Alliance ozabe khokhelwa ke ngumongameli u-advocate Nelson Chamisa ngoba uyahlonipha ke ilungelo loluntu ke izinto ahlale ekhuluma ngazo sikhuluma izolo bekhona apha kobulawayo kuzongcwatshwa ke iqhawe ke umama uAgnes Mloyi Sibanda obengusenator ke obekwe izolo ele distant ukhuluma ngakho kakhulu ukuthi indaba yombhuqazwe izinto okumele zilungisiswe zize zifike emaphethelweni kungabe isilonda nje sibhanditshwayo kodwa kungakhethwanga ubomvu obuphakathi
lo ngumnumzana Edwin Dlovu ophatheke kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo alo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Lo mhlangano wawumele wenziwe ngomgqibelo kodwa wadluliselwa ngesonto yonale abadinga isikhundla sokukhokhela leli bandla babalisa omnumzana Douglas Monzora, Elias Mutsuri, Morgan Komichi losaphethe lesi sikhundla unkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Amalungiselelo e-Extraordinary Congress ahamba kuhle. Asesezingeni ke eliphambili ngomva kokubana idale le National Executive le National Council ehlezi izolo ukubana ahlaziye ukuthi kuyini okwenze ukubana lomsebenzi ugcine udluliselwe phambili ngomva kokuhlahlisiya kabanzi ke lamadale womabili kugcina ngele National Council kuvunyelwane ukubana kubuyelwe kuma provinces kusetshenziswa ke ama structures akade evele khona egciniwe ehofisini lika Nobharajikelele le ofisini lika Mqoqi u national organizer obe ngubhebhe kuthethwe ke lawo maphepha kumbe lolo luhlu lwama delegates ka 2014 so ubuyelwa ke ukubana luyehluzwa ngama provinces ama provinces encedisane ke le national ekugcineni bese kuphuma uluhlu olulodwa ukukhangelela ukubana lo msebenzi wokuhluza ke la maphepha omabili njalo kusetshenziswa ulwazi lwama province le national kube ngumsebenzi ozaphela kusiyaphela elakusasa kusiyatshonela kusasa ilanga then ama provinces aphinde ke athi nxa sokuphelile lokho sokucindezelwe abesehlola njalo ubana into ecindezelweyo iyiyo nxa kuvunyelwana ke umsebenzi ukhangelele ukubana wenziwe ngesonto i-Extraordinary Congress kusetshenziswa uluhlu lwamabizo oluhluzwe ngaleyo ndlela. So iphutha alingeke lisaba khona ngoba zonke ingatsha zebandla zisukile kathesi zasukuma zabambisana okuzaphuma impumelelo okukhangelele ukubana isuthise wonke umuntu.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi kuguqulwe indlela okumele kuvotwe ngayo njalo lokuthi iCongress yenziwe kuyona le impela sonto
okulethe ukubana umsebenzi ungaqhutshwa njengokuhlelo akade kwenziwe kunanzelelwe ukubana uluhlu lwamabizo okade lukhona belungahambisani loluhlu luka 2014 obelusazakala bekusuke kwaba khona amaphutha akade sekhona ekutheni kuthethwe ama uluhlu olwalulo baba unational organizing secretary owayekhona ongasekho lebandla le MDCT lolo luhlu beselulabantu abanye abangena ku Congress ka 2019 ku MDC Alliance njalo kathi beluhlu lwabanye abantu asebaphumayo ku MDCT basekela amanye amabandla kumbe abakwamanye amabandla kunjengoba kunjenje bebengakhitshwanga kugcizelela ukuthi khonokho okade kusetheswa owayengunobhala obona ngeziqondiso zebandla engathi ngu-national organizer uluhlu lwakhe besolulabantu akasebesekela kwamanye amabandla kathi-ke yilo uluhlu okade lusetshenziswa ngoba uluhlu lwakhe luyathathwa lube solugcinwa nje unobhala jikelele uyagcina akayenzi uluhlu lwakhe uyagcina lokho akuphiwa ngu-national organizer so kuthe sokuphuma kwasokubonakala ukuthi lolu luhlu besolulamanye amabizo kade kungambelanga bekhona kwasokudingeka-ke kubana kubuyele ebantwini abayibo abazi iqiniso ngokuthi bona ngo-2014 babeme njani abaprovinces azi ukuthi ayeme njani ingatsha zenational ezikwaziyo ukubana kunational kwakumenjani yikho okudale ukuthi sokumele kuvotwe kwasokunanzelela ukuthi hatshi amaphepha kade kumele asetshenziswe amanga kuhle angeke aphumele mpumela ye-MDCT kuyaphinda kubuyelwe futhi ekuthini kusebenziswe abantu asebachiya leli bandla
umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC yabo
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi kulesigilamkhuba esithiwa ngu-Douglas Mudenda owayebotshiwe wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso usebalekile njalo iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliphiwe imali edlula izigidi ezilitshumi lasithupha $16 million phansi komthetho we-Political Parties Finance Act imali le iphiwa amabandla alamalunga amaningi edale lephalamende ibandla le-ZANU-PF lona lithole imali eyizigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha $76 million kutsho iphepha le-Daily News okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 ngu-Alec Nyato okhulumayo ikeze nitshalanya emba kotoloki ngithanda ukubingelela unkosikazi wami uMamoyo ngibingelele umama uMancube udadewethu unaproud nomfowethu iphahla lami uThomas loSlamayo uKitumezi nosiqukuzile entshalanya emba esibhedlela uKirling emazoe Octavia una-Arnold entshalanya emba esibhedlela nabantu abami uMemkele uPhimelo uBrailini usinokuthaba uClyde bathi ngiyabathanda kakhulu ngiyalithanda kakhulu libe ne-Christmas enhle lo nyaka senelisi ngenxa yesifo leso i-COVID silapha e-South Africa
mbingelele kumsakazi umuhle nakubalaleli ngifisele izihlobo zami ikhisimusi enhle laphana ePlumtree kongwanyana eMadimbi lapho engibuya khona ngifisele ikhisimusi enhle noma nje sivalwe yisimo se-COVID kodwa-ke inkosi mayibe nabo belilala ikhisimusi kahle nathi lapho esikhona sibe siphephile
salibonani salibonani kwi-Studio 7 ibingelelwa nguRuth Dliwayo ohlala eTsholotsho eNsendini thanda ukufisela abantu abami ikhisimusi enhle uBrian, loLilian, loEnedi, mina ngiseGoli eSandton. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina nguBhanda Moyo omnyama esigabeni kwaMagama Village. Wathi Makhulela, wathi 9, kulilima West Plumtree. Hayi, mina ngithi iKhisimusi walonyaka, hayi, liwudle ngokunanzelela ngoba njengoba umkhuhlane ukhona ubhokile, ukuthi lingabi libe baningi kakhulu, lihlale ngokuhlukana, libe social distancing, ligezele izandla, bakithi singajabuli isikweqe, ungajabuli ikweqe, bakithi singenele emnyakeni omutsha, singabaphephileyo sonke, mhlawumbe singanqoba ke kulolu bhubhane lukhona. Ngithi hayi, ngiyabingelela labasakazi bekuStudio 7 abasakaza bengazishiyi muva. Bazikhipha njengoba zinjalo, ngiyabonga. Ngubhanda mina ebulilima West.
Sakazi omuhle, siyabonga. Siyafisela izihlobo zethu, abangane, izihlobo zami zonke zakwaNgwenya. Sindamanzi, uMtimande, uNcube, othi izikhali zenkosi, uMsweswe, uZodinde, iKhisimusi lomnyaka omutsha olithukela. Labahlobo bami engiphila labo, ngalibali uMaziwa, khonale uMalaba, okuholi ikhona iSindamanzi laphana, iphila wethu babamkhulu wami, sihle sikhona apha edaluka. Hhayi, ngiyabathanda bonke oJuma, Sayiriki, nawe sesithovile, vuka mfowethu, iKhisimusi lithukela, uliphephe, imfula igcwele, amazi yabona. Bakithi, izingane lezikhuze zingadlaleli emanzini, izingozi siyazisaba bakithi, iphephe bakithi, lezulu selilimile kodwa yini, wenze inkulunkulu nxa engasibona, asiphume kulolu bhubhane lwendlala. Indlala zoye singumkhuhlane kithi lapha emumoveni kwenya edaluka.
Basakazi baStudio 7 linjani labalaleli? Mina bengifuna ukuxwayisa uMakhupha ukuthi keke lo ufuna ukuzenza i-4x4 ukuthi uzobe ekhahlela phambili, ekhahlela emuva, ikhahlela abatshamisa, ekhahlela osebenza labo. Kazame ukubamba ngamandla ephambili nothi lento yenzayo. Umnani kakho layo kazame ukuhlanganisa abantu nothi uhlale lokhu ekuxwamanisa abantu, ehlukanisa abantu. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi bonke beStudio 7, igama uGodfrey waukhumalo, ngizela eJocholo eLupane. Msakazi, inkinga esinayo sikhala ngezitrada zakithi, zigcwele amaphotholo, ungabheka koBulawayo nakuvina kube itrada zonke zimoshekile, zingcolile. But uGawulu ukhuluma ngesitrada esuka eBadbeest eHarare. What about isitrada esuka koBulawayo iseBadbeest mina sesimoshe singagodigodi, silungiswa nini sona? Because I think isitrada esingenisa imali kwedlula zonke izitrada eseZimbabwe. Asilungiswa, sona silungiswa nini? Ungabheka zonke izitrada eziya kuphi, Nkayi, kuphi nakuphi, Lupane, Matopo, zonke izinto zimoshekile, zechoruki zimoshekile, izitrada ziyana ngo-one way. But usesiHarare, why usesiHarare kuphele siyimashonaland? EziMadebele ziyalungiswa nini? Yiso sizuzuzuzuzu sinawo lokho. Zilungiswa nini izitrada zakwaMthakazi? Azilungiswa kwakwaMthakazi, azilungi. Sibona lathi singabantu eZimbabwe. Hayi, lokho silungise zimashonaland kuphela. Abasilungise lathi ezakithi izitrada. Sibona lathi singabantu beZimbabwe. Or uma kuthiwa sifika sibone ukuthi senze kanjani, sizimele siwumthakazi. Because into eyenziwa yiZANU PF ayikho right. Iyasihlukumeza, iyasibandlulula namandla kwesibandlulula. Asilifuni lolu bandlululo eziwa yiZANU PF team. Aluphele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump usethulele idale lomthethwandaba weSupreme Court esinye njalo isicelo sokuthi kuguqulwe impumela yokhetho lwesigaba sePennsylvania lapho okwanqoba khona uMnumzana Joseph Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alulamkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump uMnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka-8 Zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama electoral college edlula amakhulu amathathu 306 uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lwemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshele ukuthi ukhokhelo awuphumelelanga embusweni njalo wakulungang ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo William Barr ubevele esebenzela yena uTrump. Sibona kusemqothile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kunengi okungekho emehlweni abantu angakudiliza njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hayi umoya wakhe mubi uzondile ukuthi akawinanga yena ube sikhangelela ukuthi awine.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn ungakhutshwa nguTrump kumele ubhadale khona ukuthi sekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kubuse kuza kwenziwa futhi i-election.
UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xadu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland. Ngo Kips Dube.
Bendala leyo la D esidubela ke uhlelo lothulo namhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Sokuqhamuke olunye njalo uhlobo lwegciwane le-coronavirus elinobukhali kwelebhilitane lase-South Africa. Lamuhla likhefu lomanyano webandla lezanu lele PF Zabu
Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli iCongress ahamba kahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.